Inyathi ezibona ngokukhudumala komkhathi lezokulima zithi abantu abaningi bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokukhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi i-global warming. Zithi abantu sebefelwe yizifuyo eziningi ngenxa yokuncipha kwamadlelo lokuswelakala kwamanzi okudalwa yikukhudumala komkhathi. Unkosazana Rejoice Moyo, incwadi ebona ngeziswelo zikaZulu emaphandleni, uthi kuzwisa usizi okubhekane lozulu.
Ukuya ngalobo ade bungajayelekile ikakhulu ebantwini besindebeleni. Lokhu njalo sokwenza ukubana imizi idilize ngoba obaba labomama sebesuka emakhaya bezama ukubana bayeselela abantwana ezindaweni ezikhatshana. Ngalokho sebesuka kakhulu sebehamba bayekhatshana lemizi yabo. Okuyenza ukubana kungabe lengqubela phambili ezigabeni lezi. Awu obaba ontanga kanye labomama abasekho kulezi zigaba bezama ukubana bayethola ukuphila kwezinye indawo bathole imisebenzi. Amathuba emisebenzi malutshwana kakhulu ngoba imisebenzi eminingi iba khona uma kuyikuthi kulemisebenzi kulokudla njalo kulemisebenzi yezandla engenziwa ngabantu esigabeni. Lokho yikho sokubona kuyinto enkulu kakhulu esilimaza abantu abemathebeleleni North. Inqubela waphambili isikhatshana, isigaba sesisalela emuva ngenxa yokuguquka komkhathi lokho esikubonayo.
Unkosazana Moyo uthi kumele eleZimbabwe liqhube inhlelo ezizanceda uZulu kulandela ukuhamba kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni o-United Nations Climate Change eScotland.
Okumele sibone ukuthi amanzi ayasondeza ebantwini, singathembeli amanzi awezulu ngoba izulu leli kalifani vele. Awunawo amalutshwane athe la atholakala ezulwini kawabanjwe angavunyelwa ukubana geleze abaleke, kodwa abantu bakwanise ukubana babanjwe lawo manzi bawasebenzise. Akube lamadamu azayenza ukubana izifuyo zithole amanzi eduze, abantu bathole amanzi eduze, benze ama-projects angabaphilisa. Ukubana kuvulwe izingadi ezizathelezelwa ngamasola ukwenzela ukubana abantu baphile kuleyo ndawo bengabalekeli izigaba zabo ngenxa yokuguquka kwezomkhathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuvikela uZulu engozini yokudalwa yokukhudumala komkhathi lokunye ekolejini leNational University of Science and Technology. UNdlovu uthi kunenhlelo ezenziwa nguhulumende okwamanje okhanya zingancedi kangako abantu ababhekane lokukhudumala komkhathi.
Yebo, ufuvuza lo muhle kakhulu. Ngiyelwane besithi izolo i-conservation farming akuthintanga lutho, i-same thing, ugatshopi if you want. Kodwa ngiyakhuthaza ukuthi ezigabeni okuchisa khona kakhulu njengasemaNdebeleni abadala kumbe ngithi ama-family farmers kakachiyane lo mumbu. Achiyane lo mumbu kakhulu athi focus on i-small grain. I-small grain ngikhuluma ngonyawuthi, ngikhuluma ngebele lebe esilaziyo, uphoko, i-small grain. I-small grain sikudimandi kulaba apheka utshwala, sikudimandi kulaba abafuya inkukhu. So nxa engafuna ukusidla uzathengisa athole imali yakhe abe siyathenga ini, impuphu yomumbu.
Uphinde wathi kumele abalimi bafuye inyamazana ezimelana nokukhudumala komkhathi.
Kumele bafokase ekufuyeni inyamazana ezincane, ovundla, inkukhu, imbuzi, izimvu ezincane. Phezu kwalokho iMatopo research is there, that's why i-research station. Abalimi kabavuselele amafusa abokhokho abokhulu bahlanyele utshani kwenzela ukuthi imbi event ukuthi akusela kudla kwenkomo, kudla kwembuzi, bangavulela khonapho zidle emafusini lawo. Bayakhona futhi ukuprocessa utshani bonobo. That is in the short term.
Ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele kudala izulu lesikhukhula, indlala, imikhuhlane eminingi lokunye.